Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kunhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Mnangagwa utshele abamasonto ukuthi uhulumende wakhe ophakathi wokulwisana lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe okwesibili wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane ogcina abantwabakhe. Umubayiwa uvalelwe ngemva kokumiswa enkantolo namuhla phezu kwaleli cala. Sithi kumele avalelwe ngoba ekhanya engumuntu olodlakela. Umamangala kulolu daba ngunkosazana Delight Munyoro yena othi uMubayiwa umtshaye ngeviki edluleyo ezilande abantwabakhe esikolo seHellenic eBorodale. Igqwetha likaMubayiwa unkosikazi Beatrice Mtetwa ulilandule leli cala kodwa lokhu akusizanga ngalutho. Umubayiwa uke wabotshwa njalo ngenyanga edluleyo esetheswa amacala enkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ababili laba sebesehlukana. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo njalo wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho welizwe. Ekhuluma emkhosini wokukonto laba enkundleni yeNational Sports eHarare, uMnangagwa wengeze wathi abamasonto kanye loZulu jikelele kumele beqhubeke bekhulekela impumelelo kanye lokuthula. Nanka amazwi akhe.
We continuously depend on the church for spiritual guidance, shaping and molding of individual and societal moral values. Meanwhile, my government will strengthen and reinforce mechanisms and institutions in the fight against all forms of corruption.
Uhulumende wami uzaqinisa indlela zokulwisana lemikhakha yonke enkohlakalo lokuqeda udlakela elizweni. Kumele sikhulekele ukulondolozwa nguNkulunkulu ukuphumelela komnotho wethu lokuthula okunaphakade. Njengelizwe singahlangana lobunzima kodwa kumele sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu ujonge ukusiphumelelisa, hathi ukusilimaza. Ngatsho ukuthi u-2020 ngumnyaka wokuvuselela umnotho wethu lokuthengiselana lamanye amazwe. Ngicela inkokheli yamasonto wonke ikhuthaze abazalwane ukuthi basebenze kanzima. UNkulunkulu abe lani lonke. UNkulunkulu makabusise eZimbabwe.
God bless you all. God bless Zimbabwe. I thank you.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma embuthanweni oqoqwe ngabamasonto achiyeneyo okukhulekela ilizwe namuhla. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ubenganxuswanga. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
UZulu weZimbabwe uyazi ukuthi abantu abaphitsheka besenza inkohlakalo bayatholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kunokubola okukhulu kakhulu kunhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe kakuthathwa amaxesha atshengisa ukuthi kunokuzimisele ukuthi kulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President uChiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijinyiswe yangena phambi kwezinye zonke izindaba eyaphili yakhe kulezinye izindaba ezileminyaka ethize zingafika kuleso swango. Kutshengisa ukuthi inkohlakalo nokwenza umathanda ukuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo udubola ukhona ngolokuthi nxa kukhulume umnumzana uMnangagwa balutshwana abantu beZimbabwe abalakho ukuthi bakukholwa okukhulumayo ngoba seziyinenge izinto eziphuma emlonyeni wakhe eziphuma ukuba izeneze kumbe ezingabangali ezisuke zehlule ukuba liqiniso. Ngakho akasuyena nxa kuyikuthi inhliziyo yakhe inhle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki xa sikhangela ngezenzo zakhe siye emuva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi banengi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Kudaba esilalo ukuthi kulalokho okuthiwa ngesikhiwa i-catch and release ngumuntu ufana nomuntu ohambe esiyabambe inhlanzi emanzini ayibamba buyayijikela emanzini abesithi hheyi uyazi namhlambele esitshebo esiningi ebantwaneni kudlala ngesikhathi-ke lokho uZulu weZimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Njalo siyazi ukuthi uhlangothi olufana le-anti-corruption commissioner leZimbabwe lufakwe abangani bakhe yena umnumzana uMnangagwa.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi weMDC umnumzana Nelson Chamisa. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uPataya Moyo uthi inani labantu asebehlolwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhuphuke lafika kumakhulu amabili lamachumi amabili. Abantu laba bake bethekelela amazwe ahlaselwe ligciwane leli agoqela ele-China lapho sokufe khona abantu abedlula amakhulu amabili. Sixhume isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi uZulu usedlela evalweni.
Njengezakhamizi kuyethusa ngoba ungakhangela bekuthangele iMozambique inisile ukuthi izizalwane zeMozambique zihambe eChina kumbeni izizalwane zeChina zingene kwele Mozambique. But thina kwelakithi ilizwe elidubekayo elingala capacity yokuthini kungenzakala anything akwala anything eseyenziwe ngohulumende yokumisa abantu ukuthini beye eChina kumbeni bengene kwelakithi. So uyazibuza wedwa ukuthini uma kungabuya abantu abalawo lo mkhuhlane our health system is just the worst region naleyo sizakubamba njani. But ngenxa yokuthi sililizwe elilabantu abasebukhokhelini ababekhangele kakhulu inzuzo kubo not elizweni nokuthi kwankona uma ungaqhamuka umkhuhlane bangenzayo kubakhangeleni inzuzo akulanto uhulumende aseyenzile to prevent i-movement yabantu so as to stop that kuyadanisa kakhulu.
Ikhona yini imbiko ethulwa nguhulumende kungaba kumathelevishini lakumaradio ejonge ukulimukisa uZulu ngalomkhuhlane?
Balimukisa ngoba mbone umphathi ntambo we-information ekhuluma ngakho esithi hhayi abantu bengethuki okuyinhlala yenza ukuthi bathi bengethuki but bengafaki i-preventive measure.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisakhamuzisa kobulawayo. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele e-World Food Program ibambisane le-Afrika Zimbabwe ziqale izolo ukuthuthela ukudla edolobheni leGwanda okuzadluliselwa emaphandleni lapho inengi elikhala khona ngendlala. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Ukudla lokho okuqoqela amabele indumba kanye lamafutho okuphekisa kuza kwabelwa njalo abaswela emadolobheni asezansi emandebeleni. Ukansila kawa 13 entepe mnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi sezikulindele ngamehlo abomvu lokhu kudla.
Kutsho ukuthi nje babhizi kade segwanda ntengi lapho izolo ngabona azithutha zigcwalisa sibili igutshete lelanalelako siyaphambi. Kutsho ukuthi ngenye indlela hayi izakhamizi sezilindele khona ukuthi kuzodilivelwa.
Inenga lelimanga nakene lalonyaka ngenxa yokusilela kwezulu. Kanti abalimileyo lonaka sebelahlekelwe lithemba lesivuno esihle ngoba izilimo zabo sezithile. Isakhamuzi semagedleni eGwanda North, unkosikazi Julian Dlovu, uthi bayaludinga uncedo lokudla ngokuphangisa.
Sesibona ngani hayi kuyavuka kuyavuka, kumele siza kudla, kumele asoze sidle, vela sikwazi. Ivele inkanga la indlala, besicela ukuthi uhulumende asincedise ngokudla. Una lumnyaka singawuthutsha abantu abantu, hayi sibongeni inkosi.
Usobhuku entalala umnumzana Trust Sebata, udukudla bakuthola phansi kohlelo lukahulumende akweneli. Ngakho uthi kubalulekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise.
I-social welfare iyo encedisayo, iyo ezamayo sibili ukuthi abantu bazuze ukudla. But iningi abanye abaholi, so kukhanya indlala enkulu kakhulu lapha.
I-WFP ithi abantu bakulela bedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abasemaphandleni lasemadolobheni badinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Uzulu emandebeleni uthi urhulumente kumele akhe amadamu amakhulu njalo alondoloze lawa khona ukuze izakhamizi zilime ngokuthelezela zithole ukudla ngesikhathi sendlala. Ukhansila kawadi 17 efumugu umnumzana Ephraim John Nathi uvumelana lalo mbono. Kodwa uthi okuhluphayo ukuthi urhulumente kala mali.
Kuqakathekile sibili sibe leli dama elikhulu ibamba amanzi, kodwa ukhangela umumo welizwe tenet be told ukuthi kuyena kuyenzakalayo. Yabona vele kunzima ugebha idamu, but nxa singabe sithole izimali zikhona kukhangelwe kakhulu ukuvuselelwa kwamadamu, ngoba kukhanya ngazathi kakhulu kakhulu udubo lisemadamu lapha. Izifuyo zethu ziyaswela amanzi, abantu esikhathi singabanatha ndawonye izifuyo labantu kanye lezi-gardens zabo ezekudla kwabantu ababo.
Uzikomitsha ogwanda unkosikazi Gilibone Ndowu yena ududubo lwamanzi bazaluphatha njengodabo lomqoka bengathola imali eyabelwa izabelo zelizwe ngurhulumente phansi kohlelo lwe-devolution fund.
Sikhangela ukuthi eGwanda district sile problem yamanzi, especially eGwanda North ikho lapho kungela amanzi kakhulu, kodwa kwezinye indawo nje loba ekhona, but sile scarcity yamanzi. Sikhangela ukuthi imali enjalo yedevolution nxa kuyukuthi sizafika esabelweni sakithi eGwanda, i-priority yethu izaba sekuthini siyenze ukuthi isabelo sethu sithole amanzi awezifuyo lokuthi siyenze i-livestock development.
Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elithula iManange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South njalo livuselele indawo zokulima ngokuthelezela kusamile okwamanje. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezihlala elokitshini le Oliven Bosch kwele South Africa ezithi sezihlalela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabokuza. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Esinye sezalwane zeZimbabwe umnumzana Nkululeko Mate uthi baqale ukuhlaselwa ngolwesithathu lapho avuswe khona umsindo wabantu sebegcwele egumeni lakhe bebhaxabula yiloba ngubani obecatshangelwa ukuthi kayisiso sizalwane sakwele South Africa.
Bebetshaya hayi kancane, kwagcina sokudutshulwana lapho sekunabantu sebedubula lapho.
Izizalwane zakwele South Africa zihlasele abokuza kuleli lokishi ngemva kokuba esinye sizalwane seMalawi sikhandele umunye umfundi incwadi yokuzalwa yamanga. Izakhamizi ziye zamanga khulula umsolwa. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi zizame ukutshisa inkamba yamapholisa. Amapholisa agcine echitha abantu laba ngokudubula ngenhlamvu ezingabulaliyo kodwa ezizwisa ubuhlungu. Kulimale ipholisa elilodwa kulesi sehlakalo. Izakhamizi zithe ngokwehlulwa ngamapholisa zaqala ukungena ngendlu ngendlu zikuduza lokuhlasela abakwamanye amazwe. esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eOliven Hotbush esikhethe kwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sithole uthi lobanje isimo sisahlalisekile abazi iyozala nkomoni
sokushubile la bathi basafuna abantu bangaphandle ngoba bale crime.
Ukuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa lonyaka uqale kumaviki asanda kwedlula kulandela ukubulawa kwepolisa eDeepsloot ngabasolwa ababikwa bedabuka eZimbabwe. Leli lihlazo eselifake abokuza enkingeni enkulu ngitsho labamsulwa kutsho umnumzana Eden Gideon Gama.
Thina singaba kamzilikazi siyayigxeka kakhulu leyo nto yokuthi kubulawa abantu kuzogama lapha. Thina sibalekile sifuna kuzocasha lapha sizovikela impilo zethu ezibulawayo lekhaya.
Isikhulume samapolisa uBrigadier Vishnu Naidu uthe sebeqhube umhlangano lezakhamizi zeOliven Hotbush bezikhuthaza ukuthi zibike bonke ubugange emapholiseni hathi ukufaka umthetho ezandleni zazo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Itali lesenethi khonapha eMelika izolo livote lisala ukuthi kuvizwe abafakazi ekuthonisweni kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Amalunga ebandla lamademokrasi kuleli tali ayiwo achutshisa leli cala njalo athi kumele kube labafakazi. Athole amavoti angu-49 kuphela kwathi abebandla likaTrump abamvikelayo bathola amavoti angamachumi amabili lanye. Ngezinye indlela lokhu sokuyikuphela kwamacala kaTrump abalisa elokudinga ukungenela kwele Ukraine kumbusazwe weMelika kanye lelokuzama ukuvimba isandla seSenate ebesiphenya lolu daba. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into ekade ilindelekile vele ukuthi izakwenzeka ukuthi kabafuna iqiniso. Umuntu ongafuna ufakazi kafuna iqiniso, ofuna ufakazi ufuna iqiniso. Okwesibili, ivele yona iRepublican Party siyaba sesikhwameni sikaPresident uTrump ikuye wayitshintsha lokhu wangena ngo-2016. Abantu labana abaku-Senate labaku-House nabantu abasebedependa kuye asebephila ngaphansi kwahlane labo ngeke baphumelele okhethwe. Ngakho yinto engamangalisiyo kodwa ke kutsho ukuthi iqiniso lizabe lifile ekade lidingeka elizaphuma kuvele ukuthi zinenge izinto ezonakaleyo. Kanti ke bangabe sebeguqula izinto eziningi ngoba for the first time into eyenzakaleyo ukuthi kakusoze kube labofakazi abafakaza ekuthuthisweni kwecala. Osekusitsho ukuthi kusiya phambili kuzaba nzima noma nguphi upresident ozangena ukuthi angene ngaphansi komthetho uzabe sesenza intando yakhe.
Leli tale likhangelelwe ukuvota njalo okokugcina ngeviki ezayo lapho elikhangelelwe khona ukumgeza njengoba sebevele basho ukuthi kabafuni kube lobufakazi bama-Republicans. Singabona yini mhlawumbe kusiba lamasalamusi abanye babo becine beguqula umqondo bebambana lama-Democrats bevotela ukumfumana elecala?
Angeke kwenzeke lokho ngendlela okungakhona ezele kasoze bamethe sicala. Bangabantu njengoba nishilo abalibalekela iqiniso kusuka ngosuku lokuqala kanti bangabantu futhi asebangena ngaphansi kwakhe osekusenza ukuthi kakusavuma ukuthi babe lo mcabango wabo ozimeleyo. Into kuphela esiyingozi ukuthi kusuka namhlanje kusiya phambili upresident weMelika uyabe selamandla amakhulu kakhulu osokumlinganisa lenkosi yona liyana abayilwishayo ngo-1776 bethola uzibuse mhlaka 4 July.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Kusenjalo idali leSupreme Court khonapha eMelika izolo livumele uhulumende kaTrump ukuthi avimbe isizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela eleNigeria ezilokholo lwesiMuslim ukuza eMelika. Singene kwezabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxalo Councilor Fanny Chira oka ward 9 eLwendulo eWange. okungenye yendawo lapho abantu abalahlekelwa zimpahla khona ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki ambalwa edluleyo. Sihlaziya ukuthi abesifazana, amantombazana nabantwana bahlezi njani endaweni lapho abagcinwe khona, babikwa bezahlala lapha okwesikhatshana kusalungiswa lapho abahlezi khona.
So far akulama-sanitary pads engingawabona ebuya. Bengibona ukudla kuphela, ama-sanitary pads azange afike.
Kodwa bawakhalaza yini abantu?
Ye, bawakhalaza omama. Ngiyakhumbula ngikhuluma lomunye ebekhala la, ekhala ngama-pampers akhe awe-preparation anginwe ngamanzi. So labo omama lawo lamantombazana bayakhala ngendaba yamapads.
Bengabe bebaningi abantwana abalokhu bechutshwa yini?
Lapha e-guest house bakwanisa ukufika about 5. And then lo omunye lo ebekhala kakhulu bekuyizinto ze-preparation because uju anytime. So like njengo muntu wayekhangela ukuthi ngiju wayesestokile into zakhe.
Oh, lapho sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Yehe, sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Kuyini elikwenzayo ngalaba abalokhu bedinga ama-sanitary pads? Bayenelisa yini ukuwafinyelela?
Lokhu sisacela njalo ebantwini. Sinayo futhi i-CPU layo iyancedisa, iyadinga ukuthi singathola engenye abasincedisayo.
Bapheka njani?
Ama-rooms lapho abahlala khona kulamagesi, so kulabanye labana abalama-stoves awo alokhu esasebenza, so bayakwanisa ukupheka kuma-rooms abo khona lapho. At the same time i-guest house ile-stove yayo, nxa kuyukuthi i-stove lesiyana sesafa beyond repair, like for now even uku-repair we can't even talk about it. So ikhona i-stove lapho abakwanisa khona ukupheka e-kitchen.
Ngulongu lo ubuya lokudla kwakhe.
Ehe, lo uziphekela yedwa. Umuntu lomuntu uyazigcinela ukudla kwakhe.
Ama donations ayenela yini?
Okwakathesi, hayi lana ngeke ngakhala ngithi bangalala bengadlanga namuhla, hayi kufikile. Bayakwanisa ukujova sibili elinye iviki, sikhangelele ukuthi abanye bayabuya futhi amanye ama-players bezoncedisa.
Abantwana besikolo bathola yini amabhuku?
Abantwana besikolo bake bathola amabhuku, bayahamba esikolo, hhayi ku-department yona leyo, hhayi kulungile. Ama-uniform abo ebengawonakalanga, kodwa ezinye nje izembatho zabo because anjeyakwazi kungana, eziyigqoko ziba lamamosi, so kwasuka kwaba lamamosi. So zona lezi ezibuyileyo zike zadonethwa, ha bezikhona mbijana but bezingekho enough ukuthi zikwane wonke umuntu khonapho.
Kulabanye abahlezi eCinderella bona-ke?
AbeCinderella labo ngabantu banye, it's just ukuthi ngama-ward achiyeneyo but konke okutholakala yilaba abahlala ngapha e-guest house, labeCinderella labo bayakuthola. Kulabanye abalutshwane kwenye i-ward esempumalanga and then kulabanye futhi kwenye i-ward area ye-railways, i-ward 14. Kule Lwendulu, kule Mpumalanga, kule railways, kule Cinderella. Bahlezi ezindaweni ezijiyeneyo. Laba abasempumalanga bakhona empumalanga, abeCinderella bakhona eCinderella, abe-railways labo bakhona e-railways. Laba abahamba emsebenzini labo bavuka behamba emsebenzini, akulankini.
Leyo bekuyingxoxo noCounselor Fanny Chira okaward 9 eLwendulo eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elinga lichona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu, ngiyabonga baba Gande, ngibonge njalo futhi labalaleli abalaleleyo.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani? Sizwa kuthiwa inkosi ibise South Africa, usitshele ngohambo lwayo.
Inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo mhlaka 25 kuyona linyanga esiyiqeda namhlanje ubese South Africa enxushwe yinkosi uMampuru owesithathu.
lapho kade kulesikhumbuzo khona sikaMampuru inkosi Mampuru wesibili owabulawa ngabelungu bembulalela ukuthi khona uyala ukuthi alandele izinqumo zabo uyala ukuthi khona abagobele. So kade kuhlangene amakhosi amaningi kakhulu laphayana bekhumbula inkosi Mampuru wesibili inkosi yabaPedi.
Ubenxusiwe yini?
Ubelwanxuswa ngoJanuwari. Last year, nakathesi futhi base bemthumela futhi invitation ukuthi wena ahambe, abuye eSouth Africa azokhuluma ngoba kumnyaka okupheleleyo futhi bekhona ngale, ukhulumile futhi khona ngale.
Ebukhosini nguye yedwa ovela eZimbabwe obenxusiwe kumbe bakhona yini abanye abakokhumala?
Hayi, kuvele kunxuswa inkosi kuphela ba. Abanye labantu vela siyomakhosi baba, kunxuswa inkosi kuphela, akekho omunye umuntu onxusiweyo. Emcimbini lo ngoba bona kade benxusa amakhosi hatha abantu nje kuphela. So banxuse yena kuphela njengenkosi eyaziwayo esuka lapha kweZimbabwe.
Manje emcimbini wona lo ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenziweyo okungaziwa ngabalaleli?
Kube kukhunjulwa inkosi Mampuru wesibili, yiso isiqokoqela ebesikhona kule isikhumbuzo leso. Amakhosi wonke abelapha ezokhuluma labamele amakhosi bezokhuluma behaya uMampuru lo. Lama government officials abekhona isikhulumeni sikagovernment ekade sikhona kakhulu uDr. Nkosazana Zuma anti amazi uminister lo wekhokuda lo osehofisini kapresident Cyril Ramaphosa nguye okade ekhokhele iqula likahulumende. So kube kuvele kuzokhunjulwa baba imisebenzi yamakhosi ayizolo lapha umuntu bekhuluma ngaleyo nto.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuvalelisa abalaleli umthwakazi wonke ejikelele ukuthi khona hayi kwenzakale isimanga kakhulu inkosi yethu ihambile yahlangana lamanye amakhosi. Yikho into esihlele siyiyona leyo ukuthi khona njengesizwe sakithi sisekele inkosi ngoba amakhosi amanye asehlazi ukuthi lapha kule nkosi njalo inkosi abayaziyo ngumzilikazi wesibili. Yikho benxusile kuwona lo mcimbi omkhulu obukhona eLimpopo enkosini yamaPedi uMampuru. Ngiyabonga abalaleli.
Hayi, lathi sibongile. Ube le mpela viki enhle.
Hayi, siyabonga ezandle.
Loke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Likumbule kusasa kulohlelo lwamasiko, kulohlelo lwabasakhulayo kanye lohlelo lokholo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uvalelwe ejele lechikurubi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo kanye lokuhlenga umnotho. Kodwa iMDC ithi udlala ngesikhathi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo Lilale.